sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uSiqokoqela Mphoko uzapika ngokweminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni namuhla ngalintambama elubhekise kweleNgilande elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ozaqhutshwa ngomgqibelo. Elemelika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kweleSudan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. USiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, ugwetshelwe ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi kobulawayo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12 years. USiqokoqela oleminyaka engamashumi amane lane 44 ubotshwe ngoncwabakazi nyakenye ngemva kokumangalelwa ngunina womntwana. Kodwa yena ubelulandula icala esithi ubotshiswe izihlobo zakhe ezimzondayo. Inkundla yesayithi ibika ukuba esethula isigwebo sakhe, umantshi uthe umsolwa wadala icala elibi kakhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi ajeziswe ukuze inkantolo ivikele abantwana. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka eHarare ngalintambama elubhekise kweleBhilithane elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ngomgqibelo, lanxa nje iqula lamalunga ePhalamende yakulelo lizwe eleParliamentary Group on Zimbabwe belikhuthaza uhulumende kaKing Charles ukuthi engavumeli umongameli Mnangagwa esiza kulo mkhosi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ezinye incitshi ezicubungula ezombusazwe lamabandla ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uhlelo lukahulumende olokukhulumisana umlotha lamazwe omhlaba olwe-re-engagement luyaphumelela, kodwa abanye njalo besithi lokhu akutsho lutho. Lokhu kuza ngesikhathi amalunga edale lephalamende akweleBhilitani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe, UKPG, elobe incwadi ngenyanga edluleyo ugatsha olubona ngobudlelwane lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uCharles. Amalunga ePhalamende lawa abesithi uMnangagwa uyephula amalungelo oluntu elizweni lakhe, kungakho akamelanga aphiwe ithuba lokuzahlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. UMnumzana Alpheus Mapuranga unobhala webandla le-United African National Council, UANC, njalo ekumanyano we-Political Actors Dialogue, POLAD, ngomunye wabathi uhambo lolu luveza ukuphumelela kohlelo lweZimbabwe nokuvuselelwa ubudlelwano namazwe omhlaba.
Singathi ngokunye kwankona ngoba lingakhangela ukuthi for the past 5 years they've been trying to re-engage through Poland sending ama emissaries kuma diplomats achiyachanile. So yiko kunye kwankhona lokho esikubonayo kodwa uhambo lwankhona alibona ukuthi ngiyabona ukuthi bayabe befuna ukuzambuza sibili ukuthi uhamba njani and uzenza njani izinto zakhe.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okucentral committee kubandla lezanupf.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli oyi-reengagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe le-Britain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni la mazwe wonke jikelele.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Osalo Siziva uthi uhambo lolu alusize leZimbabwe nxa lingalungisi okuhluphayo kuleli.
Kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa aku-constitution ku-Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku-Bill of Rights kweleZimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu. Ungakhangela ukubana ke mabadla aphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatsheni abahlunyuzwa ngohulumende.
Uhulumende sezapho umnumzana Msekelwa Ndlovu uthi kumele uhulumende alungise okuningi ukuze amukeleke.
WaseNgilande uCharles lo Emerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni, ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo.
Inkosi uCharles wesithathu ugcotshwa ukuthatha isihlalo sobukhosi ngomgqibelo kulandela ukuthiwa waso singela muntu ngemva kokubhubha kukanina indlovukazi uQueen Elizabeth wesibili. Abazayo besemkhosini wokugcotshwa kwenkosi entsha bagoqela inkokheli yamazwe omhlaba osemabhuzimusi loZulu weNgilande. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela abathengi zithi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezichiyeneyo ezigoqela amayunifomu lokudla kuzabangela ukuthi abazali abanengi behluleke ukuthengela abantwababo zonke indingeko zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Ngaphandle kokukhuphula intengo, izitolo eziningi sezithengisa impahla efunwa ngabafundi ngedola laseMelika kuphela. Ngokubika kwephephandaba leNews Day, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iConsumer Council of Zimbabwe sitshele iphephandaba leli ukuthi ukukhwela kwentengo yesinkwa isuka kumakhulu amadola aseZimbabwe ayisishiyangalombili 860 Zimbabwean dollars isiya kunkulungwane lamakhulu ayisishiyangalombili 1800, sokuthiye izimuli ezinengi zisidla imbuya ngoluthi. Enye njalo inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi abafundi abanengi bazabuyela esikolo bengelazo zonke indingeko ngenxa yokudula kwaso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Izinto zikhwelile kakhulu ezitolo, ngakho ke lokho kuzaba lomthelela ezikhwameni zabazali ukuthi benelise imali yokugada ye-transport, benelise i-school fees, benelise ukudla kwabantwana, benelise amabhuku, ama-uniform, lazo zonke lezi zinto ezidingakalayo. Singakhohlwa ukuthi abantwana bayakhula, ngakho ke izicathulo lezi bayahamba-hamba zingabe alingani ama-uniform lawo ngokunjalo. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi abazali abaningi behlile ukuhambisa abantwana esikolo, ababahambisayo babahambise bengelazigqoko zakhona ama-uniform abafaneleyo lezicathulo ezifaneleyo. Sesizabona abaningi behamba ngenyawo, kanti ke baza betshona bengadlanga esikolo. Yikho lokho kuzabe kusenzeka nje kuqalisa le themu.
Impahla edingwa ngabantwana besikolo ikakhulu ungathi yiphi ekhwelileyo Ncube?
Intengo yezicathulo lama-uniform iphezulu, ikhwelile, kanti ke khona lokho kuhlangana lokukhwela kokudla ngokuba umntwana ufanele ahambe edlile umela phenduka kadle njalo nxa imali enengi sisiya ekudleni usho khona ukuthi ibani lutshwane engasetshenziswa ekuthengena ama uniform ezicathulo lamabhuku kanti ke lazo zona lezo zinto zikhwelile ungakhangela amabhuku lapha kade khona kutheme edlulela lanyakenye asesukile lapho aqansile esiya phezulu ngakho ke kuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana bahambe belezinto ezenelayo abazidingayo zonke ukuze bafunde ngendlela efaneleyo. Kasikhulumi ngama textbook vela zasabehlule abantu ngokuba qanise kakhulu kakhulu kanti ayadinge kanjalo ukuze abantwana bakwazi ukuphumelela ngendlela efaneleyo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sike samuzwa kunsukwana ezedluleyo sithi yena ukuwa kwedola leZimbabwe akutsho ukudilika komhlaba. Uthi uhulumende uphezu kokulungisisa umnotho kanti bona abezanu PF bathi intengo zikhwezwa ngabantu abazonda leli bandla abafuna linqotshwe kukhetho oluzayo.
Iqiniso ukuthi kuwa kwedola leZimbabwe kwenza izinto zidule ngokuba izinto eziningi zivela ngaphandle ngakho nxa sezifika lapha zifika zibe phezulu nxa usuqathanisa lalokho ekade zikho khona kanti kukuswelakala kwemali le yangaphandle abasoma business bazibagcine besiyayithenga emgwaqweni khona lokho lakho njalo kuyenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu. Lokhu uvayisi umsekeli kamongameli akukhulumayo asiloqiniswa isikho abantu abahlangana lakho lapha phansi kanti ke lokho okunye okuthi osoma business ibabakhweza izinto ikucatha ngomunwe nje. Izinto kazimanga kahle zomnotho kazimanga kahle zingalungiswa zomnotho akula muntu ongakhweza intengo ngendlela athanda ngakhona. Isimo yikuthi sibi kakhulu ezomnotho azisebenzi kahle iforeign currency kayikho into eziningi kazimanga ngendlela ezifanele zime ngayo yikho lokho kwenza izinto zibe zikhwela siya phezulu.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Ele Russia selethule umbiko ogcona ele Melika lisithi yilo eliphathise ele Ukraine ekuhlaseleni elithi kwenziwe esigodlweni sikamongameli walo umnumzana Vladimir Putin izolo. Ele Russia lithi lebe kuyimizamo ye Ukraine le Melika yokubulala uPutin. Kodwa ele Russia alivezanga ubufakazi obukhomba konke lokhu. Ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga athi ngamanga asebazwa ngele Russia ngoba selizibona linqotshwa empini yalo lele Ukraine. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kuveza ukuba impi phakathi kwe-Ukraine le-Russia izaqhubeka okwesikhathi eside njalo iza kuba ilokhu iphambanisa iminotho yamazwe amaningi ikakhulu asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. Ele Melika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kwele Sudan njalo lithi lizasekela labo abafuna ukuthi kube lohulumende wesikhatshana ongayisuye webutho bese lincedisa ukulondoloza lo hulumende. Ukulwisana phakathi kwebutho leSudan le qembu leRapid Support Forces okuluhlangothi njalo lwebutho kuqhubekile namuhla esigodlweni seSudan eKhartoum lanxa amacele omabili ebevumile ukuthi azabeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa kusukela namuhla. Sokubhubhe abantu abangamakhulu amahlanu lanhlanu 550 kwalimala inani elifika phose inkulungwane ezinhlanu 4900 selokhe limpi iqalise kumaviki asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusaswe.
Kuqakathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane, bekhulumisane, bekhumisane umlotha. Kulalowo okhangela inhlangothi zombili, okhulumisana lenhlangothi zombili, ubana zibeke izikhali phansi. Sikuqakathekile ikakhulu ukuthi i-African Union ibe khona khonapho, izame konke okusemandleni ayo ukubana ifezise udaba alolu. So kuqakathekile ukubana i-African Union ibe khona kokuqala. Okwesibili, le-United Nations layo isekele khona lokhu, isekele lesivumelwano esiphakathi kwala mabandla ngamaqembu amabili alwayo.
Ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalwisayo bekhumisane umlotha, ungathi kuyasebenza na?
Sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kanye Sudan sezamile ukukhuluma, lo UN Secretary General sezamile ukukhuluma. Kodwa kuyebe kumqoka sibili ukuthi kube lenhlelo kumbe lohlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalelo leSudan Rapid Force ibabalwisanayo. Ngoba kuqakathekile ukubana kube lomlamlankunzi ozabenza bathembane, ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani. Kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi, kunzima vele ukulandelela i-ceasefire. Kuyebe kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibhuqanayo. Ngombono wami ngikubona njalo.
Impi yomdeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe-Afrika ingenqatshelwa njani ukuthi ingabi iqhubeka? Ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo, nanko phela sebedinga ukudla, abanye bayabaleka besiya emazweni angomakhelwane afana labo-Chad.
Ye, izimpi zikhona sibili Afrika lase-Europe zikhona, kade sinje sikhuluma nje kulo mbhuqazwe e-Ukraine. Kodwa kuse-Afrika lokhu lakho kunengi. Kuyebe kuqakathekile ukubana inhlanganiso ezijiyeneyo ze-Afrika zikukhangele khona lokhu, zihlanganisa abantu, zenqabele impi, ikakhulu i-African Union, i-ECOWAS ngale West Africa, i-SADC.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa losithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abanengi bathi bamangaliswa yinotho kaMnumzana Simba Chikore lobe ngunkosikazi wakhe uBona Mugabe oyindodakazi kaMoyi Robert Mugabe. Bathi kuyamangalisa ukuba ababili laba balezindlu lamapulazi okufika phose amachumi amahlanu osokumele bekwabelane njengoba sebesehlukana. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kuZANU-PF kanye lonkosazana Ellen Shiriedenga webandla le-CCC. Uchuma usungula linqoxo.
Lokhu okukhulunywayo lapha akusiyo nto eZANU-PF, ayisiyo property eZANU-PF, yi-property okuthiwa ngeyabobhona nomkakhe uSimba. Ukuthi bakuthole njani sokumele kube yindaba engenelwa nguhulumende, ngoba thina asingeke sakuvuma vele khona kwana, ngoba sinje kuZANU-PF silaba abantu abaningi including myself abadingayo amapulazi lawo esingakawatholi. Ubusuthola ubana imuli eyodwa sebele maplazi adlula 21 khonale, kuba yinto engahlaliseki kuhle kakhulu, njalo yinto ezidala ingxabano phambili laphana, ngoba abantu abonakade sikunje abantu laba babona bebekwenza bengaphansi kwemuli ekamuyi uformer president wethu ubaba uMgabe, yena kasekho sehambile, kubona sebesele bodwa baza bezovikelwa ngubani? Ngoba lathi sizahamba sithi no, la kuthatha ngabuloku, la kuthatha njani, kuphenduka isendi ubuye ugabelwe abanye abantu. So akulunganga ukuthi nxa ungumkhokheli uyenze khonoku esikubonayo ukuthi amase iworld ngendlela enjalo. Asiyo ndlela yeZANU-PF. IZANU-PF ile code of conduct njengoba ngithilo, etsho ukuthi khona ungajontshela abantu njalo, ngoba lobuntu obubonakalayo phakathi kwabantu ukuthi ngumkhokeli.
Yes, bese umama khonapho-ke uShiriya Denga. Mama, ngena khonapho-ke uphendule ugolide ngamafutshane.
Into enhle yokuthi hhayi laba abezanu-P F bayakubona khona lokho ukuthi kulobuqibezela okuthize. Thina nxa sikhangela into ade senzakala kule-land reform le eyenzakeleyo, bekuthiwa umuntu oyi-one uphiwa one farm, one man one farm. But khathesi nxa uthiwa kulabantu abaphiwa abale-21 kutshengisani khona lokho, ikakhulu nxa umuntu ade-related to umuntu ade busa ilizwe. And khathesi sesiqathanisa nalokho okwenzakalayo ukuthi kule ndaba le e-gold mafia ukuthi igolide kalihambanga kuhle. Usuzakhangela ukuthi indaba yangkhona ibamba umongameli welizwe iphinde ibambe nabantwana bakhe njalo. So yikho sibona ukuthi hayi into leyi isemfanana weza kwenziwe kwayenziwa ngumgabe nabantu abakhe, kumbe kwenziwa ngumnangagwa nabantu abakhe, kuyafanana ngoba thina njengesizwe sibona ukuthi laba abantu basebenzisa i-opportunity kumbe singathi bathatha i-advantage okuthi yibo ababusayo. So kuba lula kibo ukuthi bephongukuyiza benza lokho okuthiwa yi-commandeering ukuthi bona bafuna lokhu abakufunayo bayakuthola.
Sibiseke ugolide kolapho golide lapho uyakhuluma lapho umama uthi phela nxa kunje kusho ukuthi phela lani lonke vele liyafanana kuvele inhlanzi ibola iqale khane. Ngena kolapho golide.
Isenzo somuntu asifakwa sibe yisenzo esenhlanganiso. Kunje so siyakwazi ubana kule nkulumo yokuthi kona umkhokheli wabo ukuthi busingale ubaba uChamisa wayevele esebenzelana labo abakomgabe ngale eGushuko Dairy. Yani siyasezwa ukuthi amarole yakhe yiwo ayethwala ama-products eGushuko khona ngale, asikwazi okunye okuningi ababekwenza khona ngale. Kodwa-ke akusamelanga sithathe isenzo sakhe ubaba uChamisa esenza i-private business yakhe labakomgabe kube sesiba yinto ye-CCC. Omunye lo munye kumele afunde ukuthwala isiphambano sakhe lapho akhona, ngoba I'm sure i-business dealings zikababa uChamisa labakomgabe bekungelani lelokuzeni i-CCC, njalo imali yankhona ibingayi ku-CCC ibisiya emuleni yakhe. Yiko engikuthileyo lami ngathi bona laba nxa amapulazi wonke nalawana aswe amapulazi abhenefitha inhlanganiso ye-ZANU-P F, yinto esembuleni yakomgabe lakothi kore khona ngale. Yiko ngisithi khona mina there must be accountability. Umuntu nomuntu athole isiphambano sakhe nxa bekuhuquluzile konoku kube yisibonakaliso bejeziswa njalo bethathelwa kubiselwe ebantwini. Umhlaba kasuwe we-ZANU-P F, umhlaba kasuwe e-CCC, umhlaba ngowesizalwane sonke seZimbabwe. Wonke umuntu kelilungelo lobana athole umhlaba. Ngiyakhumbula ubaba uMsika may he so rest in peace, one day semzini wake mathi emhlophe esitshela khona izinto kwafana lingabe uyelela umhlaba lokuthi into zezanu izanu ngayela umhlaba ngowezimbabwe, ngowabantwana bezimbabwe. So asifuni umuntu obuya ahuquluze esebenzisa isikhundla lapha khona kumbe into ezifana lazo lezo, ngoba akubhenefithi iparty khona kwa.
Siyakuzwa kakhulu ugolide. Mama, ngena khonapho-ke ngamafutshane sibi.
Uqinisile ubaba uJuma nxa ethi abantu kabathwale iziphambano zabo, angithi and yinto okumele kwenzakale. Kuyafana le ndaba kababa uChamisa le ayikhulumayo ukuthi nxa kuyukuthi wayesebenzelana lo mgadi, sizibuze ukuthi icala langkhona lingaphi. Nxa ukuthi waphambanisa ukusebenza la kumbe kulokunye ababekwenza kungafanele, ngindaba engajeziswanga. Akufani lo daba lolo esikhuluma ngalo namuhla. Into esihluphayo and thina njengebandla lesizwe seZimbabwe sithola sikhuluma ukuthi kule ndaba ngesilunge esithi yi-party state conflation eyenzakala kuZANU-P F, ukuthi akusela kuqathanisa in terms of ama-government programs lezinto ezebandla. Niyezwa i-government policy ikhulunywa eralini yeZANU-P F. So khathesi kule policy eye-one man one farm, kakuqale khona lapho, kaku-auditwe.
UNkosazana Ellen Shirye Denga ngowebandla le-CCC ubexoxa endawonye loMnumzana Joseph Chuma oweZANU-P F. Abalandela ezombusazwe bathi ukulwisana phakathi webandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lele-CCC elikaMnumzana Nelson Chamisa kulakho ukuphazamisa ukuba kube lohulumende othakazelelwa nguZulu. uGibbs Dube uyalandisa.
Amalunga amabandla lawa asanda kulwa okumangalisayo eChinoyi lapho kusele abanye belamanxeba bekubangwa ihofisi iyayiphethwe libandla leMDC Alliance elake lakhokhelwa nguJamisa engakasunguli ibandla leCCC. Amalunga ebandla leCCC athi uMonzora ngumthengisi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uyakuphika lokhu.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bakhohlwe ukuthi sikusona lesi simo esiyiso sona ngenxa yabantu abangontando kayiphikiswa, ngenxa yabantu abathatha uthando lwabantu ukuthandwa ngabantu base bekwenza njengempahla yokuthi benze umathanda ngezinto zabantu. Ibandla leMDC elabunjwa ngoba uTswangirayo Gibson sibandla labanye labunjwa phezu kwesisekelo sombuso esingathi iconstitution, kuhloswe ukuthi kutshintshwe isiko lezanu PF lokuthi abantu bayabeka khatshana isisekelo sombuso baqalise ukuzenzela umathanda. Yikho esikubona kusenziwa ngabantu beCCC ibandla elitshalele libuswa ngubaba uChamisa. Bayakwazi mhlophe ukuthi konke khonokhu nje abasulisa khona ama-ofisi, izimota, izimali kunye lamalungu ebhedala laphalamende babesilwisa wona ngabantu be-MDC, zimpahla ze-MDC ezathengwa ngo-1999 ezinye 2000 lingakabi khona lona leli bandla elitsha le-CCC. So ibandla le-CCC lingaba le-Harvest House njani? Yona yathengwa ngo-2000 bona bengakabi khona. Ubusubona nje ukuthi nxa sesikhuluma ukuthi hatshi lezi zinto ze-MDC sebejika bathu upresident we-MDC uMonzuru usebenzela izanu. Bona kuyibo abalesiko lezanu, bona kuyibo abasebenza ngengqondo zezanu ezokuthi umthetho uyabekwe eceleni abantu bazenzela umathanda.
Udube uthi akuqedakali okwenzakala kubandla le-CCC.
Bona ebandleni labo khona ngale akula bukhokheli obuyaziwayo ukuthi ngobani, singathi ngama-structures, le constitution yakhona kayaziwa lokuthi ithini, ngoba kubusa umuntu oyedwa labangani bakhe mhlawumbe ababili uMahere maybe lo Chibaya lo mfana u-Ostalos, abanye bonke abalanto abangayitsho. Kusuka lapho sokubuya nje kulaba babe bathuma bebadakisa njengalaba kade bedakiwe bebuya ehofisini lethu le-Mashonaland and Central. Asoze siyekeleke thina ukuthi siqhubeke sivuselela ibandla lethu eselidilizwe ngabantu abalengqondo njengayena leyo. Thina sakha ibandla lezombusazwe, kasakheli bani, kasakheli Monzuru president okhona, kasakheli upresident ozabuya, sakhela abantu beZimbabwe.
Kodwa umnumzana Prince Dube uSibanda omele iBinga North kudala lephalamende uthi uMonzuru ngumthengisi. USibanda uthi okwenziwa nguMonzuru labanye bakhe kubisela muva amabandla aphikisayo.
UMonzuru uze usebenzele iZanu PF, usebenzele uMnangagwa, isebenzisa uMnangagwa esigidini sikaMnangagwa esigidini seZanu PF. Siyakwazi ukuthi noma ikhesi yena le ayihambise Constitutional Court, asokucabanga kwakhe ikhesi ayithunywa nguMnangagwa. Yikho akuphilelayo, yikho ukuphila kwakhe, akula lutho lungaziphilelayo. Anaisayidingayo uMonzuru ukuthi athi kumbe ngelinye ilanga nami eza kuba yilokho, ayisikho akudingayo ngokuthi amaZimbabweni ngaleli langa kufuze itekiswe okunje. Yisigijini seZanu PF yisithunywa sikaMnangagwa.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyakusekela lokhu. USibindi uthi kunengi okwenziwa nguMonzuru okuveza ukuba udlelana lebandla leZanu PF.
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kulezinto abazaziyo ezaxabanisayo, kusho ukuthi lanxa bengamabandla athiyeneyo babizane babrintane, yebo kambe siyakwazi ukuthi vele kule tension phakathi kwabo ngoba nisekwazi uMonzuru.
Siyabonga Gibbs ku Live Talk lamhlanje sihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela ukunanzwa kosuku lwentathelo zindaba olwe Press Freedom Day. Lapho ke sizabe sixoxa lentathelo zindaba ezesifazana. Kwanele mthakazo muhle, njengokusho kwami lingayikatshana ke luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi owenu untungameli inkomo gombalume lakavuna mayi nembeleko.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.